kwizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla 8 Ncwabakazi 2023 ngoCape Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are boycotting this fuss. We are boycotting this sham. We are boycotting this presidential election. We come to this conclusion after serious consideration.
Umkopheli we-MTCT, uMnumzana Douglas Monzora, uthi usephumile kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Ibandla le-Citizens Coalition for Change namhla lethulele uZulu ugwalo olujulileyo ole-manifesto oluveza abazokwenzela abantu bengavotelwa kukhetho oluzayo. Abe-ZANU PF koBulawayo bathi abakhankasela ukuba ngamakansila bemele ibandla leli bazalungisa konke okuhluphayo kudolobho leli bengavotelwa nguZulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli we-MTCT uMnumzana Douglas Monzora uthi usephumile kukhetho lokudika umongameli welizwe esithi abekhomishini eZimbabwe Electoral Commission abaphathanga kuhle umsebenzi wokubhalisa abamele bencintise kukhetho lwalonyaka. UMonzora uphinde wakhonona ngokwalelwa ukubhaliswa kwamalunga ebandla lakhe angamathumi phose aduba munwe munye 87 ukuba ancintise kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMonzora uveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eHarare emahofisini aleli bandla lamhla ekuseni, ongene njalo ngabazehlola ukuqhutshwa kokhetho phansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe awe-European Union. Uthi leli nyathelo balithethe njengebandla ngemva komhlangano ledale laphezulu ele-National Council sebenanzelele ukuthi akusizi lutho ukuba kungene kukhetho lokudinga umongameli, kodwa kulamalunga angamachumi ayisificaminwembili lasikhombisa 87 abalelwayo ukuphatheka kukhetho.
We are boycotting this fast. We are boycotting this sham.
Siyaphuma kulawa mahlaya, siyaphuma kuleli hlazo, siyaphuma kulolu khetho lukamongameli. Thethe lesi sinqumo ngemva kokucabangisisa okukhulu.
Ulandise njalo ngendaba yemali uMonzora okwakumele isize ukutholisa izifundo labo abamela amabandla endaweni zokuvotela ama-polling agents, esithi abezanu bavimba ukungena kwale mali eyavelela kwabe-EU.
This is intended to ensure that there's opaqueness in this election.
Lokhu kuhloswe ngakho ukuqinisekisa ukuthi kungaze kwaba segcekeni kulolu khetho. Kuhloswe ukwenza isiqinisekiso sokuthi ukuqilibezela kokhetho kuyasheshiswa noma kuvunyelwe.
Kodwa umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU PF uMnumzana Farai Marapira uthi akusiqiniso ukukhulunywa nguMonzora.
It's unfortunate that Mr. Monzora is clashing at straws to explain his political demise.
Kulusizi ukuthi uMnumzana Monzora ubambelela ezintweni ezingelamsebenzi ukuchazwa ukwehluleka kwakhe kwezombusazwe. IZANU PF bayihlangene lalokho akuthoyo. Lokhu kungamaqhinga nje. Inkokheli yabaphikisayo kuleli kayizibeki umlando, ibambelele kunkulumo esikhathele yokugcona iZANU PF kuyo yonke into, asiyona iZEC thina.
Unkosikazi Abigail Mupambi, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukaZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, uthi uMonzora kaphumele egcekeni atsho okuyikho.
Uyehlulekile uMonzora, ube labo councillor, ube labo MP, ube le harvest house, njalo nguye kade ephiwa imali ezema political party sikangelele ku opposition. Angiboni ukuthi ulesi sizathu sibili esokuthi ahluleke mhlawumbe athi ukuthi ulesi sizathu esibambekayo ukuthi engami particularly presidential race lapho ekhonise khona ukubhadala i-$20,000.
Uyamkhuthaza uMonzora umuphambi ukuthi ahloniphe abantu hathi lokho akwenzayo.
Ngibona ngathi ufuna ukuthela labantu abeZimbabwe, akanikeza abantu abeZimbabwe ithuba ukuthi bavuselele le movement sinje sibanengi sinje njengabantu abeZimbabwe abanengi imizi yathiswa lati sinje samisa a lot of opportunities ngendaba zayona le movement opposition movement. Ngibona ngathi uMonzora akathathi ithuba leli ahloniphe abantu abeZimbabwe achiye konke lokhu ayekele abantu abafuna ukuvusa iMDC baqhubekele phambili.
Lomsakazo kawusenelisanga ukuzwa ukuvela kwabezeki njengoba umsekeli kamgcini sihlalo waleyo nhlanganiso uCommissioner Rodney Simukayikiwa ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo ngesikhathi lolu daba lulotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla leCitizens Coalition for Change namhla lethulele uZulu ugwalo olujulileyo olwemanifesto oluveza abazokwenzela abantu bengavotelwa kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Ugwalo lolu olulesihloko esithi A New Great Zimbabwe for Everyone luveza ukuba ibandla leli lizalondoloza ilungelo loluntu, lizakwenza kube nemisebenzi eZimbabwe, lizalahla ibhondi kusetshenziswe idola leMelika, kuzabunjwa uhulumende kaZulu, kuvuselelwe inhlangothi zonke zikahulumende lokunye. Sixoxe lomnumzana Edwin Ndlovu okukomiti ye-CCC ebona ngokwethula kwemibiko.
Ukuthuthukisa umnotho eZimbabwe kuqakathe kakhulu ngoba yiyo impilo phela. Xa kungela mnotho akuphilwa, kuba lobugebengu obuningi, kuba lemikhuhlane eminingi, kuba nalokhu lalokuthana okuba okuningi. Kubangelwa yikuthi kuyabe umnotho welizwe ungamanga kuhle, ngoba siyakhangela imikhuhlane eminingi-ke ehlupha izizalwane-ke zomhlaba wonke jikelele ivela kupoverty, ekuthini abantu bayahlupheka umuntu ebesesenziswa-ke into ezamnika-ke umkhuhlane, kumbe umuntu abesesidla okuzamnika-ke umkhuhlane ngenxa yokuthi-ke uyabe engenelisi ukuthi athengeke ukudla okungeke kumnike umkhuhlane. Singakhangela for example kulotshwala bokuthiwa yintengu ngegola kumbe ngobubili kumbe obuthathu, uyabulala kodwa uyadaka. Ngendaba yepoverty ukuthi abantu bayahlupheka yibo abazabuthenga. Singakhangela umkhuhlane wengculaza esikhathini esiningi ubangelwa yikuthi abantu bayahlupheka, abesifazana sebephunguza ukuyisela nje loba ngubani ngenxa yokuthi baye behlupheka becabanga ukuthi bazathola-ke ipeni kumbe izuka kulowo muntu. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi umnotho welizwe-ke uphakame obe phezulu ukuze abantu baphile bekhululekile, benelise ukwenza abakufunayo, abakhetha kusebenza basebenze, bahole imali ethengayo, benze konke abakufunayo, bathenge impahla ezilohlonzi lokudla kulohlonzi. Inkanto ozisebenza ngokunjalo naye azisebenze, impilo yakhe ithuthuke isiya phambili. Kodwa-ke nxa umnotho wezelizwe uwile-ke ungamanga kahle njalo kukhona eZimbabwe, unengi-ke oku-afektha-ke abahlali nezizalwane zeZimbabwe.
Ye, ikakhulu nxa sikhangela imisebenzi sibili kanyangazani lakukhongosela kakhulu ukuthi kulakho ukuthi kudaleke imisebenzi eminingi. Akusitshela ngamafutshane khona.
Imisebenzi sikhangelele ukuthi-ke ivuselelwe ibe khona, abantu basebenze, sama-graduates amaningi aphuma kuma-college athile nakuma-universities kodwa-ke abangatholi imisebenzi. Khangelele ukuthi ama-industry lawa osokungama-churchi khona avuke, abantu babuyele bayisebenza, ama-churchi ayakhelwe endaweni eqondileyo, ngoba kakhesi-ke singathi 95% yabantwana bezimbabwe baku-informal sector bonke ngama-vendors bayathengisa lokhu lalokhuyana, amabhanana, amatamatisi kumbe amabhele, izigqoko, balutshwani-ke abasebenzayo. Yikho-ke sithi kuvuselele umnotho osebenza abe ngosebenzayo, ikanti okhetha kuzisebenza avule-ke eyakhe indawo lapho azazisebenza khona, lakho kube kuqondile. Umkhono omcace kakhulu. Yikho-ke ugwalo lethu lolu sikhangelele ukuthi lukhulume kabanzi ngomkhonomo ukuthi uzakhola njani lokuvuselelwa kwemisebenzi kwama-industries, ngoba singakhala ama-industries avala amaningi ngenxa yokuthi ezombusazwe yizo phela ezibamba ngenye economy. Xa kuhlala kutshintshwa ungavula i-bank account uzisebenza mbuhola ebhenki imali yakho engamadola emelika, uyavuka omunye sedikheyile sethele edizedi bond notes. Imali yanitshintshe ivuke sekuthiwa ilibhond wena uyifake i-American dollar. Uyalimaza khonokho, yikho amabhizinisi amaningi esevala, la mabhizinisi avela kwamanye amazwe engasayenelisi, engasafuni ukuthi abuye-ke azosebenza elapha eZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu, ukukomiti ye-CCC ebona ngokwethulwa kwemibiko, besixoxa laye ekobulawayo. Umgcinisihlalo we-ZANU-PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi abakhankasela ukuba ngamakansila bekubandla lakhe bazalungisa konke okuhluphayo kuleli dolobho bengavotelwa kukhetho oluzayo kunye nalabo abafuna ukuba ngamalunga edala lephalamende. Ukhulume lamazwe emhlanganweni we-rally equthwe kobulawayo namhla ebikhokhelwa isiphathamandla saleli bandla umnumzana Kembo Mohadi ngesikhathi omunye wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ehola omunye umbuthano ofanayo eMataga Business Center eMberengwa. Omunye umhlangano werally yaleli bandla ukhangelelwe ukuqhutshwa kusasa eRobert Mugabe Square eHarare. Ukuze sihlangasiye imihlangano yamarally aleli bandla, kusithandekile mhlangano weStudio 7 uqhuqhelwe unkosazana Lindiwe Maphosa olilunga lesidale lephalamende elimela iMatoreland South, uthi ibandla lakhe le-MTCD waya kwele ZANU-PF ngenyanga edluleyo.
Umfutho engiwubonileyo mbona ngani uyafana nje le mfutho esengiyibone emaralini eZANU-PF lapho ke ngahamba khona. Bengisesentinari emashi central, ngaya ekobulawayo, ngaya eMash East eMtawatawa. Into enhle engiyithandileyo ukuthi ithandekile, baqala betshele abantu asebekuthi achivile okubambekayo, okuthi abantu bayakubona ukuthi nxa uthiwa sesenze lokhu abantu bayabeyikhangele leyo nto. Ngibona ngathiwa yikho kuqakathekileyo okokuthembisa yebo ye, but esikukhangela ukuqaliseni ukuthi lokho ke kwathenjiswa abantu kwenzakele na.
Ngezinye indlela awuzisoli ngokuya kuZANU-PF, njalo uthini ngalabo abathi lina elisuke kumabandla aphikisayo lingabathengisi?
Iqiniso elihle thandekile, into engizisola ngayo ikuphuza ukujoyina iZANU-PF. Lapho besikhona umuntu ubuvaleka amehlo ungaboni ubuhle obukhona emhlabeni. Uyazi kuZANU-PF ngibone ukwamukelwa ngokufudumala. Ungakhangela kuma-opposition parties, nxa umuntu esuka kwelinye ibandla uqale bizwe ngamabizo kuthiwe lokhu lalokhu, but kuZANU-PF ngamukelwe labanye bami semukelwa njengazizalwane zeZimbabwe. Abantu bathokoza ukuthi hayi sesibaningi, hayi khona lapho uzathi usiya khona ubusutshela ukuthi ye ulande izikhundla, ye ulande lokhu. Hayi mina ngiyibona ngathiwa into engiyisola ngayo kakhulu ikuphuze engakwenzayo ukuya kuZANU-PF. Laba bathi singabathengisi, mina mbona ngani umuntu ohloniphayo idemokrasi, njengoba bezithi bangama-democratic party. Umuntu ohlonipha idemokrasi ngumuntu ohlonipha i-freedom yomuntu, freedom of association. Khonokhu ngamanye ama-traits ayesabesayo okumele ayesabeke ebantwini abanjengabona labo. Kuthi ukuthi khona sibili laba nabantu abangathi lanxa kusasa kuthiwe bawutholile umbuso behambe bequma amakhanda abantu besithi bangabathengisi.
Ungathi ibandla leZANU-PF liyathuthukisa yini inhlelo zabasakhulayo labesifazana okuyikho owawusithi uyakulwela ku-MDCT, njalo uzathola yini isikhundla?
Hayi, angeke ngikhulume kangako ngoba lami njengoba ngisesemutsha ngijoyine ibandla kathesi, njalo angingaso sikhulumeli seZANU-PF. But engingakutsho ukuthi mina ngendlela esengiyamukelwe ngayo, le ndlela nxa engiyibonayo nje lapho emboda khona, hayi amalungelo ayahlonitshwa sibili, and omama bayathuthukiswa jaji ngezikhundla ezayo ezilabomama la ngendlela abaphathwa ngayo emaralini engiya khona. Angiyeke ngikhulume okuningi ngiphathi yona ngokwayo ngoba hayi angikabi lolwazi olugcweleyo ngayo. Endabeni yezikhundla ayisi ayikho kakhulu engiwuhambeleyo mina into engiyihambeleyo ukuthi ngijoyine ibandla engibona ngani selilethe intuthuko kwezinye indawo zelizwe njalo ibandla elikhanya ngani yilo selinanza kakhulu abe abatsha ungakhangela kathi sivini ama candidates amiswe phambili ePhelandaba Stadium you can agree with me ukuthi about 70% of those candidates are the youth ngizwa kusenza inhliziyo yami ithabe ngoba ngezinye zezinto engayikhonona ngazo especially ngu opposition ukuthi abantu abasha bazaphiwa nini isikhathi but ngendlela esengibone izanu PF reforme ngayo in terms of ukuembrace abantu abasha hayi ngibona ngani ngithabe kakhulu ngakho awezikhundla thandekile kusuka ebantwini mina ngilanda ukuzosebenza but abantu bona ababangamukeleyo abezanu PF bengathi hayi lindi sicela usimele lapha lindi sicela uyenze lapha ikwenza kwenzani soze ngigijimela ukuye hluthini izikhundla kungaba yisikhwe nguhambeleyo but nxa abantu bezanu PF abayibe sembuyi ukuzosebenza lawo bengangicela ukuthi ngibamele hayi ngikhona njalo ngikhululekile
lo ngunkosazana Lindi weMaphosa waye kubandla leMTCT usanda kungena kubandla lezanu PF obexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda Umnumzana Donald Trump wayekumongameli wakwelemelika uthi kumele kususwe uJudge Tanya Chutkan otonisa udaba lwakhe eWashington DC olumayelana lokuthi wazama ukuguqula impumelo yokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020 esebenzisa abantu abangena ngenkani e-United States Congress ngozibandlela 6-2021 befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes. Abezindaba abe-Reuters babika ukuthi uTrump uthi kusobala ukuthi icala aletheswayo kasuze lithoniswe ngemfanelo ngoba uChutkan uyamzonda. UTrump uphinde wathethisa umnumzana Jack Smith umele uhlangothi olubona ngezemithetho utshutshisa udaba lolu. Uthi uSmith udlelana lohulumende kamongameli Joseph Biden ongafuni ukuthi ancitise kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2024. Uhulumende kaBiden uthi kazi lutho ngokukhulunywa nguTrump olamacala amaningi emithethwandaba etshiyeneyo kwelemelika. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe olandela ezombusazwe eseDallas, Texas.
Lokho ngibona ngathi dube kokuba nje lizaba lokuthi abe umuntu lwana ofuna ukuchacaja. Kodwa-ke eqinisweni ukuthi akula mantshi ongaba ngcono ngoba kuthi kusuke kwatshintsha kwaya kwenye indawo. Icala lakhe licala limi lokhe linjalo. Angiboni ukuthi kutshintshwe eWashington kusiya kwenye indawo kuza kwenza umahluko.
Yena indaba esithi kumele kwenziwe khonokho wena ngombono wakho?
Uyakwazi ukuthi laphana eWashington angithi kwenzakala khonaphana ukuthi achaye indlu leyana i-insurrection uhlasele isigodlo. So nxa kukhona phana uzwa kumbe ubona ngathi abantu bonke laphana kabamthandi kabasoze benze ukuthi kube nempumela yecala lakhe kumbe abe ngumuntu obonakala engcono kulokhu akwenzayo.
Pho-ke ubona ngani kuyahamba njani kona?
Ngibona ngathi lizakuma likhona phana eWashington icala leliyana ukuze lithoniswe likhona phana ngoba laphana eWashington yikho lapho kuyi-crime scene khona lapho kwenzakala khona isenzakalo zona lesi ese-interaction.
UTrump uvele ubhekane lamacala amanye phandle kweWashington kambe kuyini okwenza ukuthi abonakale ngani umuntu olamacala wonke la?
Amacala la wawenza. Asikho ukuthi uyabonakala ngathi kala mpula magala owawenza ngoba okokuqala nxa ukhangela lezincwadi leliyana ele-documents le-secret documents wayezitshele ekhanda lakho ukuthi yena kaphumi wathatha amaphepha la khona lokho okwe-Washington esikhuluma ngakho wayezitshele ukuthi kasozaphume uzaguqula umbuso kumbe lokho kuthiwa yikuchayikhu ukuze aqhubeke lokhu emprezident. Ungakhangela lelejoji kwaba ngokufananayo ukuthi wafosela abantu ukuthi akele ngidingela amavoti lapho akele ngidingela amavoti lapho wawenza amacala la namacala khona awenzayo.
Womnumzana Rafael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe olandela ezombusazwe besixoxa laye eseDallas, Texas khonapha kwelemelika. Thank you. Ezinye izisebenzi eZimbabwe seziphila ngokweba emisebenzini ukwenzela ukuziphilisa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sokuthi eZimbabwe isimo sibi sezomnotho. Umnumzana Davis Ndumiso Sibanda, umqondisi wenkampani ebona ngenswelo zezisebenzi ye-Stratways Management Consulting, uthi ziningi kakhulu izisebenzi eseziphila ngokutshontsha emsebenzini.
Nxa umnotho ufika unyipha, uzathola ukuthi izisebenzi ikhono lazo alolala lisehla kumbe lingakhweli okuhambelana nentengo yezinto. Nxa sekwenzakale khonokho, kutho ukuthi ezinye izisebenzi zazona sezitshiya umsebenzi zisiyangena kulokhana okuthiwa yi-informal. Laba abasala emsebenzini benza izinto ezimbili. Kungenzakala ukuthi abe nokunye akwenzayo uma ethayisa, kumbe lokunye akwenzayo ngesikhathi somsebenzi okungokwakhe okungenani lomkhathi kodwa okumnika imali, ikakhulu lokho abasebenzisa amakhompyutha. Kumbe uthole abanye sebephila ngokutshontsha emsebenzini sokudalokanokuthiwa ngama-syndicate okutshontshela umkhathi.
Singathi khonokho-ke Sibanda, kuvame kanganani njalo akuwisi amankampani yini khonokho?
Ukutshontsha kuvamile. So kufika ngokuthi ikampani yona ama-systems ayo aqine okungakanani, njalo labantu abalandileyo laba bakhonayiza okusukela phansi kuyaphutha phezulu kumbe kwenzakala phansi kuphela. Nxa kuphutha phezulu uzathola ukuthi iyalimala kakhulu inkampani, njalo nalaba ababuya emsebenzini bezezenzela okwabo okubaphilisayo nesikhathi sikamkhathi iyayilimaza kakhulu inkampani, ngoba sebekhola emunye besebenza umsebenzi kamkhathi for 1 hour or 2
ye nina khonapho-ke liyake liwabambe yini amacala ezisebenzi ezeba emsebenzini?
Ye, amacala atholakala kuyila abantu abatshentayo kumbe abebayo emsebenzini. Izikhathi eziningi unxa umuntu esebanjiwe kukalutshwana ukuthi ancedakale ngoba akukho emthethweni ukutshontsha. Uzathola ukuthi otshontshiweyo kwatholakala ubufakazi umsebenzi uyaphela.
Singathi lokhu kubisela kanganani emuva nxa sikhangela amankampani amaningi? Amanye phela makhulu amankampani lawo, kuyawabhidliza kumbe kuyawa ilulaza nje ukuthi asale
njengoba ngithile ukuthi kubekutshontsha lokhuyana okuthiwa yi-petty theft okuncane nje. Vele inkampani ezikubhadethelayo ukuthi kuzakwenzakala njengekuthiwa yi-stock shrinking. Kuba lokhuyana ukutshontsha ukuthi sokuthatha izinto ezinkulu le mali eningi, sokulabantu abaningi abadlayo nxa kungatshontshwa, hhayi lapho iyacinisilekile inkampani engangicini ivalwa lokuvalwa.
Umnumzana Davis Ndumiso Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Stratways Management Consulting, obexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Baqhubekela phambili abatsha, ikakhulu emadolobheni, abangena emidlalweni yensida ezindlini lapho abanatha khona utshwala, abathatha izidakamizwa njalo abaya emacansini mahlayana. Imidlalo lo esolwa kakhulu ngabantu eZimbabwe ibizwa ngokuthi ngamavuzu parties. Utobias Mzingwa usethulela lolo daba.
Abantwana laba ikakhulu abalabazali abahlala kwamanye amazwe ababathumezela imali yokubondla baxhumana labanye enkundleni yokuxhumana eWhatsApp lezinye. Abavuma ukuya emidlalweni le bahawula imali engedlula ikhulu $100 umuntu munye ngamunye kuthengwe utshwala lezidakamizwa. Osakhulayo ohlala koBulawayo ukukhanya moyo uchasisa okwenzakala kumavuzu parties.
Njengamanje nxa abantwana bevala bavame ukwenza la maphathi abo. Abantwana bazithola besezindlini ezingela badala isikhathi esiningi, kumbe ezinye eziyabe ezilabadala ababavumela ukuthi beze lezo zinto. Lapho-ke yiko abathatha khona izidakamizwa bephuze utshwala nasemacansini isikhathi esiningi bengavikelekanga. Bona babethi bayazikholisisa empilweni kanti bengananzeleki ukuthi bamosha ikusasa labo.
Omunye njalo osakhulayo umqoqi Ncube uthi kwenziwa sanyamazana emidlalweni le.
Ye, ngempela amavuzu parties akhona ikakhulu kule igeneration. Ngingathi usapho esilithi thina ngama-2K ama-2000. Okwenzakalayo kumavuzu parties akumnandanga, udakwa ngokunye ukudakwa ongajwayelekanga okubulala impilo yomuntu. Abantu bayenza ukwenza okuchiyeneyo akuthandeki nje emphakathini.
Uthi izehlakalo zemidlalo enje ziveza ukuba imithetho eselizweni iyaxega.
Singakhangela lokuthi umphakathi singathi sina yi-community ingapi ngaleso sikhathi. Bakhona kodwa nje singathi ngesilungu ba-limited, bayagavunwa. Esingathi thina umntwana ungamtshaya kumbe ungamkhuza, uyakutshela ngamalungelo akhe. Uyakucebela emzalini, umzali laye uyakutshela ngamalungelo omntwana, akuzondele. Kukanti-ke kudala thina sisakhula, mina ngili-90 sasikarajwa, sasitshaywa. So i-community khona kayikho, abazali bakhona kabakho. Kodwani empeleni ekugcineni nje kumele kulungiswe.
Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo koBulawayo uthi kunenge okungaphazamiseka emizimbeni lasempilweni yabasakhulayo abangena amavuzu parties.
La amaphathi amahle ngoba abanye baphana utshwala, utshwala obubi njengabontshengu lobunye obule-concentration enkulu kakhulu. Kuthola abantu besifa bebulawa ngokuthi kade benatha emavuzu party. Kuthi basangane emacansini khonapho emaphathini lawo kungela yona i-protection. Kule mkhuhlane emibi enjengabo-HIV, labo-syphilis, o-gonorrhea, ama-warts, o-hepatitis B, lokunye kuningi lokuthi bamithisane. Kubi kakhulu njengoba bengabantwana okukhangelela ukuthi bafunde.
U-Isabella Michael, umkhokheli wenhlelo njalo ubona ngokwethulwa kwemibiko, unhlanganiso esebenza labasakhulayo, e-Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team, uthi kumele uZulu avimbe imidlalo le.
Kumele abantu bayenze like ama-groups ukuthi bakhuluma abantu, abantu ma-youth abakhulise ngendlela yokuthi bakwazi ukwenza ama-decisions aqondileyo njengama-peer education clubs. And then ama-organizations amaningi asesipha ama-youth ama-contraceptives, ayapha ama-youth i-prep le-pep ukuthi bayanelise ukuvikela izisu lama-STIs. So kuba ngcono okunjani ukuvikela ama-effects ayenza ngamavuzu parties lawa.
U-Assistant Commissioner Paul Nyati, isikhulumeli samapholisa, uthi bazaqhubekela phambili bebopha abatholakala emidlalweni yamavuzu parties.
Mina njengeZimbabwe Republic Police kasisoze sibuyele emuva ngendaba leyi esiyibona ukuthi siyayithola elizweni lonke, eHarare, eBulawayo, eGweru, eMasvingo Mthare. Njalo siyasebenza ndawonye labazali abafundisayo isikolo labanye. Sicela uZulu ukuthi abambane lathi sonke sivimbe umkhuhlane lo.
Kusanda kubotshwa abantwana eDivarasekwa eHarare abatholakala belungiselela ukwenza ivuzu party. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ulevto kunamhla kuhlelo lwabasakhulayo lwe-The Connections xoxa labatsha ngokuphuma komkhokheli we-MTCT uMnumzana Douglas Monzora kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Singakehluka nesihlobo wothi sikhangele ezinye iindaba ebezikhokhela namhlanje. Umkhokheli we-MTCT uMnumzana Douglas Monzora uthi usephumile kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Ibandla le-Citizens Coalition for Change namhlanje lethulele uZulu ugwalo olujulileyo olwe-manifesto oluveza abazakwenzela abantu bengavotelwa kukhetho. AbezanuPF koBulawayo bathi abakhankasela ukuba ngamakansila bemele ibandla leli bazalungisa konke okuhluphayo kuleli dolobho bengavotelwa. Lingakhohlwa-ke ukusithumezela imilayezelo etshiyeneyo kukheli yethu ethi studio7@voanews.com. Silugqiba-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje khonamanje oluvalisa ngenjabulo ngumthombo ozithembayo uGibbs Dube Lilale. Kodwa-ke lingakhohlwa silokhu silanda kubafacebook, kutwitter, kuwhatsapp lezindawo ezinye ezitshiyeneyo ukuze sixhumane phela sixoxeni nsuku zonke. Siyabonga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.